into yakuqala baba Nkomo ukuthi iJomic lay ile ndawo lapha ba reporter khona bangazi babe bayafisa iqula lelizabuya kukhulunyiswani kodwa nxa laba baphezulu ama principals engakufuni yinani start akuzange kube kuhlalwe phansi kuhlelwe ukuthi iJomic izasila ama powers acina ngapi njalo nxa ukhangela akula muntu ngoba imonitor in iglobal political agreement iye imonitor yo after ilokuzeni sokuphelile into okuthiwa iJomic singaqeda lokhu iconstitution le ilokuzeni lesi but yona ngokwayo ayilamandla iyakulokhu siya reseya esingathi bona kutsho ukuthi banjengabafakazi ukuthi sesifikile ngale kuthiwa kwenzakala lokhu abana action abangayithatha ungazi uye report bakubuyela futhi kuma principals ukuthi nje ilokuzeni ayinikwanga amandla iluhlupho esilalo ngelokuzeni ngeJomic.
Alubana kusiya ngokufisa kwakho ungafuna ukubona isebenza njani iJomic njalo isenzani?
One okwakuqala iJomic kufanele ilokhuze iloko kuthiwa yitolerance ukuthi bakwanise ukuthi bayenze abantu bamaparties bakwanise ukuphila ndawonye babatshele ukuthi akufanelanga balwe bayenze la emhlangano wabeyenza bafike lama leaders angkhona abe khona uMP uSenator lawo maparty babe khona into yangkhona iyasebenza kodwa ke nxa kuyikuthi kulabantu abayenza iviolence enye iparty yareport abantu labana babutshwa kusuka kube sokusithi kuthi dlayo singaze sireport la kuJomic vela kula action ethathwayo yikho abantu sebecina beluza iconfidence kuJomic.
Sikhangele esigabeni sakho unjani wona umumo wezombusazwe?
Baba Nkomo, into engingakutshela yona ukuthi nxa i-LLC ingakaqalisi ungaqamba amanga kufana nje lebululu liyabe lilele ublush nje ukuthi asokuqondile sidila lezanu sidila le MDCP sidila lezepartitin kodwa ikakhulu izanu siyakwazi ukuthi ngama-last minute lapho yenza khona umsebenzi wayo we-intimidation okwakhathesi okwenzakalayo tunga engingakukhuluma ikakhulu ku-constituents ngale insiza kube le voter registration kwakhanya abantwana ikakhulu mainly abe MDC vele babesaziwa ngamantu abaregistayo bebabisele emuva kodwa bele ncwadi zikasobhuku ukuthi kuyadimandwa into ezilingi baze bagcine bekhalala abantwana kodwa ke kuthi laba balele elinye iphathi esiyintisana lalo bafike baziregistile masinya bahambe yini uhlupho ade futhi ama-leaders ethu ngathiwa alukhangela kusethwe ama-conditions abefe kuwo wonke umuntu ngoba silabo abanye osobhuku lokho becabanga njengezolo ukuthi hayi kule phathi eyodwa kufanele libuse.